ukuluma njalo
abasebenzi ngalutho abasebenzi ngalutho
badlula indaba zabo
abasebenzi ngalutho
I'm gonna go to see a happy night.